ngivuke ekuseni 4 AM lapha ngagada 11 smooth as man. Lunch e-town. E-town, I'd walk to UPH from town. Ngafika ngabo 6:20. Ngathola kulabantu about 30 to 40 people. Besebhentshini lami ngafika ngayibuza iline mpela lapha ye. Ngangena lami ngahlala, sahlala, sahlala. Half 7 to 8 onesibesika abayenzanga njengenjayelo ukuthi bayenza njani. Kukhanya abalamoral yokubuya emsebenzini. Insuku ezinye lezi babebuya beshebesilayinise masinya besithuvithuvi lalokhu yalokhu. Basebesihlalisa bathi basamelele ukuze ukuthi amadoktha ayabuya yini. So amadoktha lawo uthe kutshaywa about 25 to 9 bathi hayi it's a flop. So siyalirebooka lonke to mhlaka 6 April. Njengoba sigula-ke bathi akula lakho esingakwenza kodwa abe-operatayo bathethwe bahanjiswa angazi kumbe ba-operatiwe.
Uziphendukele ungelali iphilisi ngithi umuthi awelatshwanga
antolanga lutho and they discrowned for yilokuzeni idola leyo gada nsetown le 50 cents yogada yohamba lokubuya benginganayo discrowned ntambama izolo ngithole late ngama-8.
Nasi indaba babo Magonya.
Ngiyamuzwa uDube, linjani baba Dube, ngilusiza ukubana uphathekile njalo ukuthi uphathekile uyesibhedlela ubususela ukuthi uthole usizo oluyilona olulande esibhedlela. Ngilusiza njalo ukuthi uhambe kabuhlungu ungela mali kodwa ugcine ufikile esibhedlela lokuphenduka ungelatshwanga. Ngicela ukuthi singaqeda ingxoxo yethu lapha unika ama-details akho kubaba uNtungamile. Ngiza kunika imali ye-transport yokuthi uyesibhedlela next time to thenga amaphilisi.
Ngiyabonga kakhulu vele ngamusele umuntu wakho ngithathe abhati yenxa ithi ngingatheli i-medication.
Hhayi okubuhlungu-ke yikho lokhu ukuthi siphakathi kwenkalakatha yeproblem njengesizwe seZimbabwe ebangelwa ikwesuleka kwabantu abayibona abathi bayabusa ukuthi bebuse ngendlela eqondileyo. Phela indlela eqondileyo yokubusa ibonakala ngokuthi abantu nxa begula bayezibhedlela bayathola ukwelatshwa, abantu bayathola ukudla, abantu bayathola imisebenzi, abantwana baye ezikolo. Lokhu esikubonayo ukuthi abantu bayezibhedlela bathole usizo odokotela kabakho kutshengisa obala sibili ukuthi umbuso usezandleni ezingayisizo.
Ungene konapho Dube, akusichazisele umumo okubana ubunjani esibhedlela, izigulane uthile ukuthi belibanengi, bebesithini labanye abayehluleka ukwelatshwa?
Lapha bekulabanye amagwegu 81-year-old, 79, omunye be-88, lathi ama-50s and 40s. Sonke sakhonona ukuthi kathi indaba izolo bangahlanga bahle bakhuluma sifike ekuseni njenganamuhle ekuseni ukuthi hhayi ama-doctors kawabuya. Alubana bakhulumile nje basitshela ukuthi hhayi ama-doctors kawakho. Kodwa lona ibala lokuthi ababusi akufunanga ukuthi ilizwe libuswe, hhayi akumelanga ube ngumbusi, kumele ube ngumuntu okhokelela ilizwe. Ngiyambona ukuthi kulibala e-right ukuthi ngiyabusa kumbe ndiutonga, hhatshi.
Kodwa umnankakwa babo Magonya uthi usele nyanga ezintathu kuphela, ngakho akweneliseki ukubana abe selungisile zonke indubo ezikhona elizweni.
Mfokankomo, ubona wena kuyinto eqondileyo ukuthi umongameli welizwe akitshele ukuthi ulesikhathi esifitshane njalo akweneliseki ukuthi aqondise amagobo wonke akhona elizweni. Into ongamelanga ukuthi siphumpute ukuthi umnumzana onguye okhokhelayo kathesi lo ngumnyaka wakhe we-38 esikhokhela. Okokuthi kathesi unguye osengunumber one, ubevele ngunumber one bobabili bencedisana lo mgaba iminyaka yonke. So kulutshwana aza kwenza okuzadala umahluko. Nansi into enzisa ubuhlungu kakhulu njalo into ezwisa amahlaba ezulu jikelele la maZimbabwe ubuhlungu. Iningi labantu elife eZimbabwe iminyaka engu-10-15 edluleyo uzafumanisa ukuthi lubana kuthiwa besile i-health care system ezwayo, ingxenye abantu abedlula 3/4 of abantu ababhubhayo ngabaphila. Silahlekelwe yizihlobo ezife kungamelanga ukuthi umuntu afe under normal circumstances. Abantu abafe elizweni lakithi ngokwehluleka kukahulumende baningi kakhulu. Njalo sikhuluma kunje kathesi, ukhona omunye umuntu ofayo kathesi obekumele ukuthi ngake ukuthi uthole udokotela, kodwa ngenxa yokuthi uswele udokotela umphefumulo lomzimba sokusesukazi. Baningi asebefile insuku zonezo odokotela beye-conferencini. Ngilusizi kakhulu, kodwa ithemba nansi, ngibona ngani isikhathi sobukhokhela obuqotho sifikile, siyeza Dube.
babudube akuyiqibe njengesigulane mazibani ongathanda ukuwatshiyela uhulumende.
Amazwi engawatsho mina kulomunye umama kade ngihlezi duze kwayo wathi ah mayima kungalabo dokotela siyakufa phela nathi hayi vele sonke siyakufa. So kutsho ukuthi hayi vele kutsho ukuthi vele sisendleleni yokufa amagoda akhamisile.